elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje ke sixoxa lo khokhela inhlanganiso exoxisana lo hulumende kudaba lweholo iApex Council umnumzana Richard Gundane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Umbuzo wami wakuqala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwebonus?
Kasila lwazi olukhulu olungaphathisa ngoba into ekade iqaqakathekile khathesi ukuthi uhulumende acasise ukuthi ibonus izabhadalwa. Asithele njalo amadebts lenyanga lama departments ukuthi azabhadalwa lini. Kodwa lo ke mbiko kawukaphumi. So into nje esiphetheyo khathesi ngumbiko ophumileyo uvela kuhulumende ukuthi bazabhadala nga umnyango usuphela. So silethe silelele ke ukuthi sibone ukuthi njengoba umnyango usuphela khathesi ngoNovemba uDisemba laye eminyakeni bayeke baqalise lo November. So lokho sinelele ukuthi sibone ukuthi bazaqalisa nini ngoba bona abakakukhuluma ukuthi kube sobala ukuthi ibonus izabhadalwa ngamadebt akho. Into ekade iqakathekile njengoba umnyaka usuphelile ukuthi uhulumende acasise kube sobala umuntu wonke abekwazi ukuthi ibonus bazayithola nini ngoba kwakhulunywa ke umnyaka uqalisa kwakhulunywa ke uminister we public service we-labor public service and social welfare laye wakhuluma kulezi viki ezidlulileyo ukuthi ibonus izabhadalwa. Kodwa kuqakathekile ukuthi njengoba abantu sebeqalisa ama-payday sefika abantu babekwazi ukuthi bazayithola nini njalo njani imali yangikhona.
Sizwa kuthiwa amasosha asethole iholo lingela bonus. Aso sibonelo na ukubana uhulumende kasozalephi imali.
Hayi, kasikuthathi njalo ngoba eminyakeni edlulileyo bayake babhadale imali ngamalanga angaqondananga lama-payday. So thina nxa ingabhadalwanga sifuna ke ukuthi basitshele bona ngoba yibo abayenzayo kwezimali. Singayenzi thina ukuthi sicine sesizigesela sodwa ukuthi njengoba uhambe so kutsho ukuthi imali kayikho. Thina sifuna ukuthi qhubekele phambili lo mcabango wokuthi imali ikhona njengoba bepromisile ukuthi imali iza kuba khona inyanga umnyaka uphela. So kumele ukuthi ibe khona imali. Kasifuna ukuthi sibe sesicabanga ukuthi imali kayikho. Hayi, kumele ukuthi ibe khona ibonus ibhadala.
Okokuthi manje njengoba umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa eke wathi yena uhulumende kala mali linalithi imali ikhona iyavela.
Hayi, yokuthi ama-civil servants ahole eyomholo wama-civil servants kumele ukuthi ibe khona. Sine nxa sikhangele nxa bekhuluma ukuthi imali kayikho bakhuluma nje ukuthi i-economy yayika siyi lapha bafuna ukuthi ifike khona. Kodwa ukuthi ibhadale imali yama-civil servants, lokho kumele ukuthi bakugwanise sibili. Lathi nxa sikhangele siyabona sibili ukuthi bayagwanisa ukuthi babhadale lezo zimali.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga abalaleli, libe ngilandeli.
Lo ke bekungumnumzana Richard Gundane okhokhela inhlanganiso ye-Apex Council yona exoxisana lo hulumende kudaba lweholo. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale.